Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 kumpalakazi 2019 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi lanxa ibhanga lesizwe leReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo.
So i-demand yekhe esikhathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama beyethenga izinto ezijibhileyo, loba kusebhotswana loba kusegoli.
Olwela ilungelo likaZulu uthi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo ebhekane lokusilela kwemali.
Uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba, njalo uhulumende nje akazihluphi nokuthi alungisele uZulu le ikhisimusi amagetsi kanye namafutha ezimota ekhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubhodabhoda edolobheni leKhwekhwe ethenga uxakuxaku lamazambane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukusilela kwemali kuyaqhubekela phambili elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi lanxa ibhanga lesizwe eleReserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Udubo lwemali lolu soluleminyaka, njalo iningi lithi uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi ayenzeni ukuthi ahlenge ilizwe. Iningi lidinga imali kathesi njengoba kuyisikhathi sekhisimusi, kanti abanye abafuna imali yokubhadala indleko zesikolo, izikolo zivulwa ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izenotho umnumzana Reggie Shoko.
Singakhangelela esingathi yi-appetite yabantu ukubamba idola inkulu kakhulu okwethusayo. Okungathi kubana uhulumende engazama ukuyilandelela ngendlela, kuyakufuza afake imali ezwayo sibili. Singakhangelela ukuthi afake abo-2 billion, ngoba into eyenzakalayo okwenza abantu beZimbabwe bathokozele ukubamba imali eyi-cash kwenzakala ngezindaba ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala kwenzakala ukubana nxa uthwele uthenga nge-cash, iyi-cash intengo ingani yalulazeka. Njalo ungakhangela futhi ukubana nxa uthenga nge-cash, ubambe i-cash loba ufuna ukutshintsha imali sithi kuthi ngayi-foreign currency, intengo yangkhona ingani ingconyana. So ungakhangela khonokho ukuthi i-cash ile advantage ku-consumer, loba efuna ukuyathenga izinto ngaphandle loba ufuna ukuthenga phakathi, kuza kwenza ihlale i-cash ihlale i-high demand ngoba ingcono. Ngoba thina ngokwenzakala kwe-economy yethu sesa-creator i-paper money le-cash ngokwayo. So kungananzelela ama-volume e-paper money maningi kakhulu. Okungathi ukuthi bana uhulumende nxa singakhuluma nge-economics angimbone kwanisa ukubana afike esilinganisweni sokulungisa imali ehambelana le-paper money. Kodwa angakwenza ukubana mbijana mbijana ibhanga elikhulu libe lifaka imali. Kodwa ungakhangela kathesi njengoba siya ekhefini leChristmas, imali ezibhadalwa nge-eco cash loba ngaboswayipe ziyintengo enkulu compared kumali ongayibhadala nxa uyi-cash. So i-demand yekheshi kathesi ivela ukuthi abantu bafuna ukuyadokoza ngesikhathi sekhisimusi, bafuna ukuya emakhaya, bafuna ukuthenga, abanye ngabafuna ukuyathenga i-foreign currency emkambo nomnyama beyethenga izinto ezijibhileyo loba kusebhotswana loba kusegoli. So yikho kwenza i-demand yekheshi ibe nkulu kakhulu.
Ngamanye amazwi Shoko, uthi wena akulasisombululo kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapha?
Masukhangele singathi uhulumende kasilethe ngathi ibhange enkulu ngayinike imali ngendlela esikhangelele ngayo esifuna ngayo thina abantu. Sikukhangele ukuthi enye imali yakhona le esilayo kumabhanga kumbe sithi kuma-akhawunti imali esiyenze ingasapotwa yi-productivity, imali yokubana mina ngithole ongamadola okulutshwana ngabe siyachisa emkambeni omnyama ngacina siba la 1000 RTGM le mali ayisupportwa ngayi productivity imali yokuspeculation. So singathi imali yethu eyicash ichase speculative money, okutsho ukuthi sithi good money chases bad money. Okuzayenzakala khonapho yikubana cina singasela mali vele kusuka ngamaphepha njengelavali. But okuqakathekileyo kathesi yikubana sicakathekise i-production. Ungakhangela ukuthi imali le esifikele endaweni yokuchazeka khona kufuze njengesizwe sibone ukuthi siyalima okwenelisileyo ukuthi sizidlele sodwa singadinganga ngaphandle. Nxa singalima okwanilelo singadinganga ngaphandle ukuthi kubana imali esisebenzisa ukuthenga izikafu lezi ezikhona from endlini yomuzi oyi-1 lelizwe lonke iyakhipha ipressure enkulu kakhulu kudemand ye-forex eyiyo idemand edrayiva ukuthi abantu bafune i-cash.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho bexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kuyadanisa ukuthi uZulu uzadlala ikhisimusi yalonyaka ehlaselwe yindlala njalo engela mali ebhekane lemali lokusilela kwemali.
Vele ikhisimusi yalonyaka vele ithiyane lamanye amakhisimusi ngoba vele siyakwazi ukuthi ikhisimusi le siyabe siyidlala nje silandelana nokudinga amafutha ezimoto sikuma-queue njalo ezindlini kungathena magethi ngoba uhulumende usehlulekile ukulungisa lolu daba njalo uhulumende nje kazihluphi nokuthi alungisele uZulu ukuthi lalo like liphumule ngempela ile ekhisimusi amagethi kanye namafutha ezimoto ekhona yena ubhizi emamatheka ngokudidizela ukugijimisana into ezingelangqondo ezokufana nokushintsha imithetho kanye nokupha imigwaqo amabizo akhe kodwa engalungisi into eziqakathekileyo kuZulu. Into eziselakala ezibhedlela kula mithi ukudla kuyahlupha umphupha akula kuyadura izinto zakhona imali yakhona akulo uhulumende kalihluphi nje vele ngalani lakho. Le into vele esitshengisa ukuthi ikhisimusi yalonyaka vele asinayo ikhisimusi kuyaphongusala izivekele ukuthi sine khisimusi kodwa singenayo njalo kungena kucelebrate
umnyaka lo sesiphuma kuwo nje nxa ungamchaza ungathi ubungumnyaka onjani
lo kade kungumnyaka singathi owesi kuyo yonke iminyaka esake saba kiyo ngoba ukuphila nje ukuba yizimbabweni kathesi kade kuyistrago njalo kade kuyikutshengisa ukuthi vele uyabe nxa uyindoda uyindoda emadodeni ukuthi ukwanise ukuphila kuleli lizwe ngoba into zonke vele zibuhlungu into zonke ziyabheda imali yakhona ayitholakali konke vele kunzima kunamagesi akulamandla akulani everything nje vele akulani ngaphandle kokuthi kulamapholisa apho ngoba kwazi nokuchaya abantu emgwaqweni. So umnyaka lo vele ube yi-worst nightmare ukuthi uZulu wonke lapha khona kungaba emaphandleni kungaba nasemadolobheni uyaregreta imove esayenzayo ngo-2017 eyokumacha nje sincedisa amasetha ukuthi akhiphe umgabe esikhundleni ngoba yi-worst mistake esayenzayo yena leyokuthi siyayiregreta umnyaka wonke lo ka-2019.
Ngezinye indlela njengoba kungela mafutha ezimota ukudla kubikwa sokukhona okunye okusile layo ubona abantu besenelisa yini ukusuka emadolobheni besethekelela izimuli emaphandleni njengokuvama ukwenzakala.
Hayi ngitsho lonyaka vele hayi kuyabe kungena abantu abambalwa abangaphumelela ukuhamba emaphandleni kanye nokuya emakhaya ukuthi bayekholisa labo iholidini ngoba izinto zakhona vele ziyabhetha. Kathesi singakhanyela izikolo sezikhwezile lawo ama-fees for January so ukuthi umuntu ayenelise ukuthola imali yokuthi agade ibhasi ahambe ekhaya aphendike azokhokhana lezi mali ezifunakala ezama-school fees vele kuyabe kunzima. Abaningi bakhona nje bazihlalela khona eHarare bemelele ukuthi ukuthi qalisa impilo come January. So iholiday yathisiye vele hayi ithiyene lama-holiday wonke esake saba nawo lapha elizweni lasezimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare.
Thina be-Studio 7 abathi uFrank Service Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami usithandekile Mhlanga. Siliphisela ikhisimusi enhle nonyaka omusha olenjabulo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kuma phephandaba achiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba le The Herald. Lithi lona umongameli Emmerson Mnangagwa ubhotabhode edolobheni lekhwekhwe izolo emini ethenga uqabuqabu umumbu lamazambane. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ukhulumisane labathengisa emkambo lapho okugadwa khona amabhasi exoxisana labo ebabuza ukuthi uhamba njani, bathengisa njani lezinye inhlupho ababhekane lazo. Iphephandaba leChronicle lithi ugogo uElizabeth Mkuni oyelokitshini lemganwini ubikwa eChile ngemva kokuba ikhandlela ebelikhanyisa endlini yakhe lilumathe umkhamelo kade elele khona wacha. Lapho kwenzakale ngesikhathi amandla kagetsi ecitshiwe. Iphephandaba leChronicle lithi imuli kamuyi ibikwejisa endlini yokuphumula e-dining room. Lanxa amandla kagetsi abengekho, ugogo obeleminyaka engamashumi ayithoba minwembili lane 84 ubelele nje ezilalele eyedwa ikhandlela lalumatha umkhamelo lapho kadelele khona lamtshisa ikhanda waze wabhubha. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu lapho lisipha kona imbono yenu elithumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingayenzi imilayezelo yenu ibe mide kakhulu, 1 minute, 2 minutes, yes, i-right, kodwa nxa selisedlula obo 2 minutes, hayi, asizosenelise ukuthi sifake imbono yenu yonke imigcwele. Kusasa ke sizalicela ukuthi lithumeze ke imbono yenu njalo libingelela izihlobo labangane ngelanga leKhisimusi elango lwesithathu. Igama lami nguChris Gande, asizweni ke ukuthi linalithini.
Libonani, igama lami nguOvius Ntenda. Ikhefu lonyaka lenzima, kasiboni ukujabula kwesizimela onke kunzima kakhulu, asiboni lutho ngoba ithende every month besithumela emakhaya, manje akwenza ukuthi ngibele ngekhaya. Uma ngihamba ekhaya ngizohamba ngingenalutho, njalo mangihamba ekhaya imali yokuthi ngiyojika ngapha angeke ngiyithole ngoba imali eselizwe lakithi ayisebenzi, ayisela value. Uthi uzogibela uyofika uza uvuze ngapha and ngoba kuzokufosa ukuthi imali onayo uthi ugibele uze ngapha uyoshiya, futhi uyoyishiya ngale bethenga ukudla, bathenga okunjani njani, konke into eshothayo ngoba kunzima kulalutho.
Linjani maZimbabwe lawo mahle? Kunzima eZimbabwe, sibuswa ngumuntu ongela ndawo labantu. Konke okwenzakalayo okwenza ukuthi sijombe siyenzeni, siyadlala iKhisimisi siphakathi kwelidlala elinkinga lezulu alikho, konke akukho okuphathisa ukubana siye emakhaya. Kunjenje ngisekhwekhwe lapha ezweni leZimbabwe, komile akulalutho olutholakalayo. Siyathemba umnyaka ozayo sizawudlala iKhisimisi elobubelo. Ngiyalibonga, yimi umono ngiseZimbabwe. ekwekwe.
Hayi mabagidi lonyaka kunzima ikhisimu siya lonyaka hayi okunjifita sikaze sikubone bagidi hayi lonyaka kunzima shuwa lezihlobo sezahlika khona ukuyazo sibona sizabuya ngani namabhasi ekhwelile sedura kangaka hayi okwalonyaka ke kulonyaka shuwa.
Siyabonga kakhulu Studio 7 uhlelo elisinika zona sizo zonke lisikhuthaza ukuhlala singabantu abazwayo isimo selizwe ngakho njengoba kade sisesikhangela ikhefu elihle kangaka elekhisimusi lakithi siyabonga kakhulu sithanda ukukhuthaza kakhulu ukuba ilanga leli lilanga lezimuli impela ukuba sihlangane kodwa-ke singalibali phela ukuthi konke lokhu kumele kwenziwe ngezindlela ezihlelekileyo ezinokuhloniphana kulabo kakhulu abahleli ndawonye bethathene nxa omunye futhi kuyavakathela kwabangakubo akumelanga ayalelwe kumele kuvunyelwane kube yinto esemthethweni ngoba kade ezimba ngikhuluma nginje ningedwa kunalapha ekhaya abantwana nenkosikazi abekho bahambile ukuthi abayekibo mina ngingekho yekuzwa ukuthi asebehambi okokuthi-ke i-25 December lilanga elilodwa esikunanzelelayo ukuthi umnyaka ulamalanga amaningi ngakho kuqakathekile ukuthi abantu nxa uza kwenza into enjalo ukhulumisana lalo hleli naye nabantwana lihambisane kuhle ngoba nxa kungenzakala ingozi emgwaqweni usuke labantwana bomuntu usiya kini usuze ukuthi abakini bayabuya egoli laba bahlala bengabuzile bebethwele impahla ezinika amabhansi ukuze usuyakhulisa-ke labantwana ngendlela engekho emthethweni kambe iminyaka olandelayo liyaphila njani nomnye wakho ngakho yike ngikhuthazayo kakhulu asithini ikhefu lekhisimusi kalibe ngeliqinisa ubudlelwane kwabantu abahleli ndawonye hlobo ezingekho eduze kodwa kungabiki sokusuka-ke ngokudiliza imizi ngizwa ubuhlungu kakhulu ngikhuluma nje ngedwa abantwana kambaboni angisakwazi ukuthi ngenzelani azikade ngicabangela abantwana angisakweneliso engimthethe enhleli naye ngisuke wathatha idivizin eyedwa mina ngingekho ngubaba ngiyephanda ngathole ngasekho sihambela abantwana abangakibo sebemfonele kade akuhlangane ekezakade kuliwe egwanda so ngize ubuhlungu kakhulu ngabantu abami kodwa kungasenayo sesikhuthaza-ke kwabanye abangayakenzanga into efanayo ukuthi lapa kunanzelele ukuthi leli langa yale ikhefu mayingabe ngokuchithile kodwa ibe ngokuqinisa lokho kuvule kukhona seyameni kiko okhulumayo odumezweni mpofu ngisekhezi esigabeni sedongedonga
livuka njani litshona njani basakazi mpangazite hauron nasiyami bakithi kuseni kusasa ngicela ukukhumbuza ubaba ugawule ngibona ngani ngikhulume kwesibili ukuthi hhayi kuhle sibili usebenzelise inhlanganiso yakhe inkulumo zakhe ngezomholo nje ngake ngamtshela nakathi sinyaphinde ukuthi ungathi khona abantu abathi unit code ngabangazeze umbangazwe nabangazi ukuthi lizwe lalela njani nabangazi ukuthi umbangazwe lwana wahamba njani cha kawukhuluma iqiniso baba utshelwa ngumlweli welizwe wena ulwelwa ngelizwe mina yime ngalweli lizwe akulanto okuthiwa iunity yisikhumbuzo esindebele isikhumbuzo sephathi yakho le izano PF eyabulala abantu bemandebele abangu-20,000 yisikhumbuzo thina amandebele sonke ngaphandle kwakho ivele sesibuthana lapha nalaphana sicabanga ukubulawa esakwenzwa yini nenhlanganiso yakho yezano PF laka-22 ilanga lesikhumbuzo sokubulawa kwabantu kwasindebeleni lokho kwe-unit lokho ufake isikhiwa hayi kawusikho baba izano PF yasiqeda inhlanganiso yakho leyo nalamhlanje lanxa isibulala kodwa iningi lelo sikhathi leso thina esasikhona esasila ngamanxeba sasila ngogqitshelwa sasila ngendlela ngokukholo lokuthi umuntu lwana wasile endane enjani abaningi babebuthelela bebulawa bebephila begqitshelwa yisi sikhumbuzo sakhona izaphu yangene la ukuthi yayisivala sebekulungisele lebhilithani ukuthi kumiswe ukubulawa iunithi nxa ukuthi awukhulumele ukuthi uqhatshiwe xa ucabanga ukuthi kule mbambano phakathi kwezano lezapho uyisikhohlisi uyazikhohlisa okhaya moyo labantu abasele laphana ababili abathathu basalele ukuthi bayahola baqhatshiwe baqhatshwe yizano PF yababulali o-obit labantu vele angasikhulumi ngabo vele yizano asozapho ukembo mahadi vele asozapho yizano bengithi ngukhumbuze nje khonoko nje kuphela ukuthi hhayi khuluma babo ukhulumela nje kokuqhatshwa kodwa iqiniso elihle ukuthi ngala nto kuthiwa i-unit ngokufaka ngesikhiwo isikhumbuzo sobhuqazwe
salubonani basakazi be-studio 7 mna ngubhandamoyo ebulili mawest mina into engiyibonayo abaholi be-African Union ne-SADC labo kabake besebenzise ingqondo mani bengabo bulalisa abantu sikhangele nje ngoba nje iZimbabwe izaphu lezalo ezingabusa lelizwe liqhubekele phambili naso abantwana bemathebelelendi sebengena ku-MDC ngoba baswele lapho abangaphephela khona bethi nje maybe singathola okunye ayikho into ezalunga kungaze kube nini and izanwa ngeke izivume ukuthi ibuse i-MDC lapho ngiqinisile angeke bazokhala ngokurigwa ngokurigwa kuze kube nini abantwana sihlupheka elizweni leyo.
Siyabonga yibo ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo ku-WhatsApp. Bakhona njalo abasithumezele eminye khonapha silalele labo kade besithumezela ke imilayezelo yabo. Silo Nomsa Jiane uthi yena makalale ngoxolo ugogo nkosi yami konke kungenxa yesimo selizwe. Umusa Mazibuko uthi into eyenziwa ngabamabhasi ayikho right sure. Ukuthi ibhasi eya enkayi ikhuphuke from $60 to $250. Utambudzo yena uthule uthini abantu bethwele kanzima kanje. Omunye Musa Mazibuko uthi livuke njani emsakazweni labalaleli kundawo zonke. Ngibingelele ifamily yakomathema enkayi. Ngithi Khisimusi enhle. Badle bakhanzinge lamabhanzi ngoba ngithumele konke abakudingayo mina ngizilalele eRandberg yeNgumusa Mazibuko. Hayi siyabonga kakhulu lonke lisithumele imlayezelo lingakhohlwa ke ukusithumezela ama voice notes esizawadlala ke emoyeni kusasa. Siyabonga. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kwelemelika sokuvele incwadi zama-email eziveza ukuba umongameli Donald Trump welemelika wamisa ukupha uncedo lokuphathisa ele Ukraine ngemva kokukhuluma lo mongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky. Lezi ncwadi zikhangelelwe ukuba yibufakazi bokuthonisa uTrump owetheswa icala lokufumbathisa uZelensky andubana ilizwe leMelika limphe uncedo lwezomvikela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Balutshwana sebedrophe out abazakalayo abafana nabo Kamala Harris. But abanye lokhu bekhona, I think i-format eyachuzwa yi-PDS okuyibona abenza le debate ukhuluma ngayo. Bafake yabo i-criteria ehlukeneyo lamanye la esike sawabona. That's why ubone kunabantu abalutshwane kuleya debate. I'm sure bebeyisikhombisa or 12 mangalahlekanga kakhulu. But akusho ukuthi abanye abasekho ku-race lokhu bekhona. It's just nje ukuthi i-format le athi khona e-debate leyo yiyona ebilabantu abalutshwana.
Kodwa khona kuyacaca yini ukuthi kungahamba njani emjahweni lo owama-Democrats?
Well, masikhangela lokhu okuthiwa ngama-polls kuyacaca ukuthi umnumzana u-Vice President Joe Biden ulokhu elida kuma-polls. I think especially ebantwini abansundu bayamthanda kakhulu ngoba wasebenzisana kahle lo mongameli u-Obama. So sibona ukuthi ulokhu engathi ubambile khonapho phezulu. And okunye futhi siyabona ukuthi kukhona abafana lo Warren Buffett lo Bernie Sanders nabo balapho phezulu layo uBiden. Kodwa bona bamotu i-politics zabo ilezi ekuthiwa zi-more to the left, ezi-more socialistic. UBiden more yena towards phakathi i-center abathi ngama-moderate. So sizobona ke I think ilizwe lona sesize sakubona emakhetho amakhetho amaningi adlulileyo ilizwe I think li prefer ukuba phakathi la esenta more than ukuthi libe too extreme to the left noma too extreme to the right. So uJoe Biden I think uloke ku position enhle kakhulu ngama policies akha wamelayo ukuthi abe more ku center than ukuba kakhulu kulesi.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo hisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo esiphatha amandla sebandla le MDCT.
Sina be studio 7 abathu Praxedes Jeremiah.
Lo Chris Gandhi.
Nami usithandekile mhlanga.
Silifisela ikhisimusi enhle nonyaka omusha olenjabulo.
Silifisela ke ikhisimusi enhle siyazi ukuba naye into kazihambi kahle kodwa hayi lilanga lenkosi yethu uJesu siyalifisela ke ilanga elihle ke sithathe ikhefu silalele ingoma.
Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be thy name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, leba ba follow kutando lako no wungi darang esipani sosako. Inthisi yo yam yoki pilo yam visas atel isop taliwam. Inthisi yo yam yoki pilo yam visas atel isop taliwam. He's taking me church.
That I would last, but was caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got warmth from my mama Jackie, daddy, and my family. Scars hurt, never look back for my candlelight. Then my candle up, and then you were, and then Mr. Dark to the day come. I'ma run my palms together, head down every day like no way. Will I ever get caught up in the tricks that it finds? For see, I'm gonna run big silly box. I need your guidance in this wildness.
Forgive me for my sins, all of the wrongs, the evil little things. Pain, of course, to every living being. Show me the light so I can really glow. Give me the knowledge so I can really grow. Guide me to positivity. Help me live a legacy. Every breath I take must be holy and most healthy. Praise to God.
Praise to God. Siyabonga. Ingoma kaJukujuku esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukusilela kwemali kuyaqhubeka elizweni phambilini kwelanga lekhisimusi. Lanxa ibhanga lesizwe le Reserve Bank lisithi lifake imali engange $20 million emkambo wemali ngeviki edluleyo. Hayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama Chris Gandhi, sidibane njalo kusasa. Libe lekhisimusi enhle.